isimo somnotho welizwe lokho siqhubeka sisiba sibi eZimbabwe malanga wonke kodwa lokhu akuphazamisanga umsebenzi wamabhanga abika ethole inzuzo enhle lonyaka. Amabhanga anjenge POSB abika ukuthi athole inzuzo ephezu kwezigidi eziyisichiyagalombili kodwa lokhu akuvezwa liholo elitholwa yizisebenzi ngaphandle kokwenzelwa idili lokujabulela leyo nzuzo. Amalunga aweZimbabwe Allied Bankers Union ehlangene lezinye inhlanganiso atshengisele eBulawayo Athletics Club ngemva kokuba ibhanga le-POSB libike ngokuthola inzuzo yezigidi eziyisichiyagalombili zamadola kodwa lehluleka ukukhangela izikhalazo zezisebenzi zalo. Izisebenzi zitshengisele ukudana ngesiphatho salamabhanga njalo zithembise ukuqhubekela phambili ngalolo hlelo lokutshengisela. Umsekeli womkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi zamabhanga eyezibhawu unkosikazi Linda Phiri uthi ukutshengisela lokhu bakwenze bebona ukuthi amabhanga amaningi athole inzuzo enkulu lonyaka kodwa akazange akubone kuqakathekile ukuchathekela isilinganiso esithile ebantwini abenze athola leyo nzuzo.
Ukutshengisela lokhu ekade siwenza kumabhank anjengase POSB, IDBZ le-Agribank. Ngokuthi amabhanga lawa adeclare ama-profits amaningi. Amabhanga lawa sedeclare ama-profits lawa asaniki izisebenzi izimali. Ungakhangela ama-working conditions ezisebenzi, abantu bayahlukumezwa emsebenzini, bancutshwa izimali, ama-working conditions angkhona bahambelani lemali enza amabhanga lawo.
Unkosikazi Phiri uqhubekele phambili ekhuluma ngokuphathwa kubi kwezisebenzi zesifazana emabhanga zona ezihlukunyezwa ngokwecansi ethi izisebenzi ezingomama azikhulumi ngoba zisesabela ukwelahlekelwa yimsebenzi.
Indaba leyi sexual harassment it's a cause of concern kakhulu ngoba yena lo umuntu ama victims angkhona ayesaba ukukhuluma ephumele egcikeni ngoba babesaba ukuthi bengakhuluma bayakwansi ukuhlukumezwa emsebenzini. So yindaba esigijima ngayo njengezibhawu yona le sexual harassment. Sifuna ukuthi abantu baphumele egcikeni and sibancede ngoba we spend a lot of time emsebenzini. So nxa ukuthi uyahlukuluzwa emsebenzini wakho uzathola ukuthi ama perpetrators angkhona they've been getting away with that.
Umkhokheli wenhlanganiso ye Commercial Workers Union unkosikazi Barbara Tanyanyiwa usola umdlalo owenzelwe izisebenzi libhanga le POSB lingaqhakathekisi inhlala kahle yazo
ukuthi i bank leyi yayingayenza njani umjaho lo okuthiwa yi fund run zona izisebenzi zabo izazo zilamba kule zinto eziningi ezenzakala ePUSB lapho esasijengisela khona kula ma indaba zobudlwangudlwangu ukudlwangulwa kwabesifazane esibiza sithi sexual abuse kule ndaba yokutshontshelwa kwezimali ezama stakeholders abantu ababhenka ePUSB ngoba ibhenki leyi sizwa kuthiwa yayenza iprofit engange 8.1 million okungangokuthi ibhenki is a non-profit making organization njalo siyakhathazeka ukuthi iprofit yonke ilwana engaka.
Unkosikazi Thanyanyiwa uqhubekele phambili esithi inhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization ilomthetho ewuhlelayo ozakhangela ukudlwengulwa kwabesifazana. Lomthetho uzamele ulandelwe ngamazwe wonke angamalunga e-ILO.
Kulomthetho olungiswayo obona nge-sexual harassment ngoba yinto kade lokho imbambathwa isenza engathiwa kayikho. Kodwa kathesi sokuzakuba lomthetho ozabamba amazwe wonke angaphansi kohlanganiso ethiwa yi-International Labour Organization esithemba ukuthi nxa sokulomthetho wona lowo uzayehla uye phansi uze uyefika kuma-companies aphansi. Ngakho thina sithi njengabomama asithabanga njalo sizaqhubekela phambili sisilwa sibanga wona la amalungelo abo mama sivikela labo mama abadlanguzwayo emsebenzini.
Umnumzana bo inkosi Shoko osebenza kwelinye lamabhanga uthi bona bakhangelele ukuphathwa kuhle labo njengezisebenzi eziletha inzuzo eningi emsebenzini.
Sikhangelele lathi ukuthi siphathwe kuhle kahle emsebenzini ngoba sisebenza kadalala njalo sibalutshwana. Impilo zethu sizichithayo sisenza umsebenzi yabantu abaningi sibalutshwana, okutsho ukuthi amabhanka kufanele lawo eqhatha izisebenzi zanele. Kube yinto yokuthi sisebenza sanele, kungabiki ukuthi umuntu oyedwa wenza umsebenzi wabantu abaningi. Njalo besiphathe ngendlela efaneleyo, iholo lethu lathi lifana nelo msebenzi esiwenzayo.
Ukungaphathwa kuhle kwezisebenzi kuyinto esivamile ngenxa yokungatholakali kwemsebenzi elizweni, njalo lokhu kubangela ukuhlukunyezwa ikakhulu kwabesifazana kwezocansi. Izisebenzi eziningi ezikhulume lentatheli izindaba yeStudio 7 zalile ukuthi zizwakale zikhuluma ngoba zisesabela umsebenzi wazo, njalo zitshengisela ukungathabi ngezehlakalo lezi. Amabhanga amaningi aqhatha abantu ngama-contract amafitshane esenzela ukuthi behlale bengahlalisekanga emsebenzini, okuyinto elethwa ukudlengulwa kwabesifazana ikakhulu abasakhulayo. Iholo labaningi bathi liphansi kakhulu nxa bekhangele ukuthi amabhanga la athola inzuzo engakanani, ngakho bathi bazakuya e-Reserve Bank ukuthi kwehliswe imali ezibhadalwa ngabantu abagcinisa imali zabo emabhanga nxa kusala ukuthi bekhuphulelwe iholo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.